sithithibele sibili sizwa ubuhlungu bonke ukuthi imphefumulo engelacala nje imphefumulo futhi emncinyane ngoba laba ngabantwana abancinyane abakade bengena i-standard lezi eziphansi o-grade 1, grade 2, grade 3 kusiya ku-4 khona lapho. Yibo labo abafileyo, yibo labo ababuleweyo. Into le eye kudubula le ingathi ixubene, mbona ngathi into le ingathi idabule ilizwe phakathi. Kulabanye abathi kufanele ukuthi sibe lempopho sizivikele, kulabanye abathi impopho kayingabi khona ezandleni zabantu. Ngoba ungakhangela impopho khona lapho kuloneli lizwe imnengi ukwedlula abantu, umuzi ngomuzi uzafica ule mbhobho emibili kumbe emithathu. Kule mbhobho emnengi kakhulu esezandleni zabantu. Kanti-ke njalo imbhobho into ethengiswayo, into nje ethengiswayo ukuthi uyahamba uyethenga njengamabhanzi, ufike ungene uthenge njengamabhanzi, uthenge nendlamvu zakhona. Yikho-ke engikubonayo lapha baba ukuthi kulokwehlukana phakathi, kule politics phakathi, kulezinto eziningi izidakamizwa phakathi okwenza ukuthi abantu bagcine besifa okungela msebenzi njengakhona lokho.
Abanye bathi ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho lokhu kungaqedwa kuphela nxa uhulumende engalawula ukuthengiswa kwemibhobho, i-gun control ngesiNgisi. Wena ulubona njani lolu daba?
Mina mbona ngathi udaba lolo lokuthi uhulumende angathi enze lokuthiwa i-gun control, ye kungenzakala, kodwa ke ngibona ngathi sokuphuzile ngoba imbhobho yona ngokwayo ivele isikhona ngale ngale kwe-gun control. So-ke ungakhontrola ngapha ukuthi uthi nxa ngizathenga mina kuqala ungibuze isitupha, umbuze lapho enhlala khona, ungibuzabuze induzo ethize. Kodwa vele imibhobho yonivelisi khona khona. Engxenye kusiya ngokuya sizakuzwa ukuthi umfana lo uthethe ngapha umbhobho wona lo adubule ngawo abantu bona la. Uzafica ukuthi engxenye ngumbhobho wangekhaya kumbe ngumbhobho ahambe esitolo. Bafika bambona ukuthi kalaqala lokuthi ehluleke ukuba lo mbhobho, bamqhubela umbhobho lwana. Yona lo sewusebenzise ukubulala abantu. Kuvele into le ixubene sibili kakhulu kakhulu ukuthi kulalaba futhi abakhulu abalobhayo, abalobha ngempopho labo ukuthi impopho kufanele ukuthi ibe khona. Bafaka izimali ezinkulu ukuthi khona abantu bathole impopho kalula. So-ke ukuthi le indlela yokuthi kwenziwe i-gun control ngibona ngathi kuyitaski enkulu kakhulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi uhulumende ongangena. Yikho engikubonayo baba Nkomo, angiboni sibili ukuthi kule solution esegcekeni lokho.